sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 27 kuNcwabakazi 2019 ngontshungamile inkomo endabeni zekuseni namuhla
emthethondaba nxa singena zewe sicela ukubana sisamelele ukubana ungene yaphili yeyodaba lukachief Khayisa Ndiweni labanye bakhe ebesuka ngaphandle bebephandle kwentilongo.
I-High Court namuhla izahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe esokupika okomnyaka olengxenye.
Singunumber 5 ku-continent ne-corruption. Nxa singunumber 5 lizananzelela ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okusho ukuthi kusiya ngesikhathi unumber 1 singambamba.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulu olobufakazi bamacala enkohlakalo kumele aze phambili ayibikele ngoba kungumlando womuntu wonke ukulwisana lokungethembeki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court kobulawayo namuhla uzahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso i-bail esaphikisa isigwebo sakhe. UNdiweni oyinduna yentabazinduna ufunyanwe yinkantolo kamantshi kumaviki amabili edluleyo elecala lokubhidliza impahla yesinye isakhamuzi esasisala ukulandela isinqumo sedale lakhe wasegwetshelwa ukupika okomnyaka owodwa olengxenye. Usejele lekhami sikhuluma nje kodwa uza kuba se-High Court ngehola lechumi ekuseni namuhla lapho umahluli azahlaziya khona isicelo sakhe habe sesitsho ukuthi uyakhululwa yini kumbe hatshi. Igqwetha likaNdiweni umnumzana Dumisani Dube uchasisele osithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
I-bail application sasicelile ukuthi sifamele laphileyo ebesuka endlini engabevalela ngoba kulama-chances amakhulu kakhulu ukuthi isigwebo asitholileyo emergency court izawuvathela. Aphumelele kakhulu ukuthi omanje abe magistrate bali ukwenza udaba lolo. Kwazi ukusenzela ukuthi i-record thathi liyenze othwa i-transcription ngoba inkantolo enkulu ye-court abathathi i-record liyenze transcribe. So yikho wenze ngani saphuza ukuthi siye court.
Manje silungile kathe silungiswe nini ngoba?
Hayi ngithole ntambama vele ngabo 6:30 then ngase ngisaziswa ngama-7 ujaji ukuthi ngifuna kusasa se-court.
Lona udaba lokuthi aphikise isigwebo sakhe ngokwalo olwe appeal luqalisa nini?
Ah, lethatha isikhathi eside ngoba kade si ama-court avalile. I'm sure ngokomnyaka ozayo yikho singangena khona e-court. Yes, ngabe uyahlala phakathi isikhathi eside nje.
Uthe kulamathuba amanengi ukuthi icala lakhe lingesulwa. Ukutsho ngani lokho?
Okwenzakalayo e-Manchester Court kwaphambanise kakhulu. Induna wavalanye itholisise icala lokwenza umsebenzi wayo njengomtshutshisi or njengomantshi ngoba kunamahluko phakathi kwezinduna labahluli nxa bethetha amacala. Kukaningi kakhulu intethwandaba ephezulu ingavumi ukuthi abantu abethesa icala lokudiliza impahla bagwetshwe. Ezikhathini eziningi batshela ukuthi into abayenzile baphambanisile bese kutshela bafananga betholakale bekwenzile ngebe eminyakeni ethize okumbe kuthe bebhadale inhlawulo yemali. Akwantanga ukuthi umuntu evalelwe kwesikhathi eside kangaka yena besenza umsebenzi wakhe njengelunga lenkundla.
Kungehlula-ke ngokwemthethwandaba?
Akusoze kwehlule njengoba nje lithi umthetho sobala kulamacala amaningi ayethesayo amacala afana lawa abe nempumelelo ehlukeniyo. So amthetho obala ambondi kungehlula kodwa ukwenza ukuthi kwehlule kule nkundleni ephezulu engalani okuthiwa yi-Supreme Court but hayi
akula ndlela engihlula khona.
Ungomunye waba behambe ukuyambona ngempela viki ephelile.
Ngobavumile simbone and umuntu ojabulile kakhulu, uyazwisisa ukuthi kwenzakalani and bese kwamukile but hayi umuntu ojabulile kakhulu. Anje vele uyinduna, so abantu ogotshile abo ezinye izibotsho khonaphana zimphethe kahle.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha elimela induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uZulu kumele amangale kuyo lasemapholiseni amacala enkohlakalo ngoba kungumlando womuntu wonke ukulisana lokungethembeki elizweni. Ikhomishini le ithi njalo kulomthetho obunjwayo ozavikela abazaphambili lobufakazi. Kubika intatheli izindaba eStudio 7 uAlbert Ncube.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe kwanda ngolwesihlanu okuphuma lamaqhinga okulwisana lenkohlakalo emsebenzini wezokwenziwa kwegolide kulesisabelo, umnumzana Onesimus Nyawude okugatsha lwezemfundo Commission eZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi uZulu kumele asukumele phezulu abike amacala aphathelane lobugwelegwele engelakwesaba ukuze kube le ntuthuko elizweni. Bona uthi sekuza kuba lo mthetho ozavikela laba ababeka amacala aphathelane lenkohlakalo kanye laba zafakaza umthethwandaba ukuze bengahlaselwa izitha.
Kulokungahambi kuhle kwezimali kwezokwenziwa kwamatshe aligugu kanye lenkohlakalo ephindwe kabili okubisela emuva intuthuko elizweni, njengeZimbabwe Anti-Corruption Commission sikhuthaza uZulu ukuthi angavumi njalo angalingwa yinkohlakalo kodwa abike lapho isenzakala.
Isikhulumeli samapholisi ezansi eMandebeleni uChief Inspector Philisane Ndebele uthi iningi labantu kalibika amacala aphathelane lenkohlakalo ngoba kukhona labo abakuzuzayo.
Silama neighborhood watch, silama suggesting box ukuthi nxa ungafuna waziwe ukuthi khona ngubani ofaka information yokuthi kulama corrupt practices ayenzakala endaweni ezingaka, hamba ebhosela but kule information egcweleyo ukuthi kule nto engabambela. So mina ngithi umlando kuyimi lawe to say no to corruption.
Ukansila kwa-Ward 5 eGwanda umnumzana Gilbert Dube ukhuthaze abezakhe ukuthi kumele basebenze gadalala ukulisana lenkohlakalo.
Masingena ku-internet sitheka thina ilokuzwele ukuthi iZimbabwe ingaphi ku-corruption. Singunumber 5 ku-continent nge-corruption. Masingunumber 5 lizananzela usho ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okusho ukuthi kusiya ngesikhathi unumber 1 singambamba.
Unkosikazi Juliet Nkiwane uthi kulobandlululo ngezombusazwe ekwabeleni umhlabatho kwemba igolide kulesi sabelo.
Ungayiphiwa imali yakhona automatically you must belong to a certain political party. Lanxa uyayithanda kumbe kayuyithandi, where do you put that? Is that not corruption? To me it's corruption.
Unkosazana Sakhile Moyo uthi akulula kubomama emgodini egolide ngoba bethwaliswa amagabha avuzayo ngabesilisa.
Lo muntu wafika siyi-human in mining wathi usethengile lapha esasitributa khona. I-Ministry of Mines ihlala ifika kithi emaphisa sibabuza ukuthi njengoba umuntu lo ehlukumeza kangaka engabe leqiniso yini ukuthi wathenga. Behlala besithi ungabuya omunye uthi sisakhangela, silinde i-date yokuthi bebuye bezositshela. Kuyaphenduka omunye la ethi sisakhangela, sokule 2 years lokhu bekhangela.
Lo mhlangano ubuqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust ubujonge ukuphuma le ndlela zokulisana lenkohlakalo kwaze kwenziwa kwegolide. Njalo umqondisi walenhlanganiso unkosikazi Chasisile Ndlovu uthi bazaqhubekela phambili njengabatsha belisa ukuthi kube le mthetho ezabavikela emgodini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ibika ukuthi odokotela abasebenza esibhedlela zikahulumende bathi bazakhalala umsebenzi kuqala mhla ka 3 kumpandula nxa uhulumende engehluleka ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso abasifunayo. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi ugatsha lwezemali lwaboleka inkampani ebona ngokuqoqa izidumbu lokulungiselela izimfa imali engena ku $400 million lanxa nje imali le yayiqondane lemsebenzi yokulima phansi kohlelo lweCommand Agriculture. Uhulumende kasayitholanga limali ngoba kwaziwa ukuthi linkampani yatshonaphi lokuthi iziphathamandla zayo ngobani. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani khona ngapha ehlelweni lami ngithe ukukhuluma lala namhlanje. Igama lami uSimeoni Ncube ekhaya nsuka eLupani eJojolo engombani koNcube komguza. Kulo mdala omunye ohlale ekhuluma lapha ethi laba bantu abacatshayo laba yena uzwa kunjengenganekane kibo. Hayi, lo mdala lo othi kufana nenganekane lo alikele imbuzisise kahle. Umuntu onguye okwazi ukuthi abantu abacatshayo baya kuphi lapha. Mayengakwazi ulesazela phakathi kwakho lokhu ukuthi abantu abacatshayo baya. Yikho engikubonayo kuphela. Angeke zathi sizwe sikamthwakazi sikhala kangaka. Yine bese sithi kufana nenganekane ukuthi lokhu kuyacatshwa wena ukhuluma ngokuthi usemazweni kufuna useduze lapho. Lo muntu thina sihlala khona lapha elizweni leli leZimbabwe. Yena umuntu lo okhuluma njalo nangobule ulesazini alikele ukuzithisa umuntu lokuthi kathi abantu abahlupheka kangaka bahlutshwa yini. Ngiyokwazi yena lowo muntu lo. Ngiyathanda ukuthi nikhuthaze isihlobo sami ukuthi liyazi ukuthi umuntu yena lokuthi ufana nenganekane kuyo nguye umuntu okwaziyo. Hayi, mina ngiphilile lapha engikhona kodwa ngikho eZimbabwe ngisebuTswana. Hayi, isihlobo sami vusani izwe ngendlela ofanele livuse ngakhona. Isini ukuthi libele selicatshisa abanye abantu selisithi lina zinganekane kini ukuthi abantu bayacatshe. Hayi, lokhu akukho kuhle. Kuzesenza sigamulane ngamahloka abantu. Hayi, thina singokomthwakazi vela siphuze ukugamulana ngamahloka. Abantu kabayekele ubandlululo lolo lokuthi mashona maNdebele, mashona maNdebele, lishona leli iNdebele leli lizayenza umkhuhlane lo ukuthi abantu benyamalale umemetheke uye phambili ngoba kuvele sebesilwa bebangalolo hlangu abavele lina likhuluma ngalo. Special abaphesheya kwamanye amazwe abangahlali eZimbabwe yiba bayenza ukuthi abantu laba bangapha eZimbabwe bengahlalisani kahle. So ngicelani ukuthi lama likhuluma alikhulumeni ukuthi lingakhuluma uhlanga lomuntu ukuthi wena Ndebele wena Shona. No, ngiyalicela sihlobo zami zamani ukulungisa ilizwe ngendlela okufanele lilulungise ngakho. Ngiyalibonga kakhulu balaleli elalele ngalesi sikhathi ukuthi omunye lomunye kazinuka ikhwapha lapho khona ukuthi linukelela kanjani kumbe linuka kanjani. Igama lami lokugcina sihlobo zami mina ngithi hayi nantiyana seliyoshona selimathunzi.
Uyazi lokhu kubuhlungu into ezikhulunywa ngugawuli ngoba kwezinye isuku uyazi ukuthi kuzamehlela khonokho akuphikisayo ngoba into ebuhlungu phakathi koluntu. Uzathi kuyeripota emapholiseni wabo, amapholisa iwapunya abantu, uyathi ufike usweli ukuthi uyaripota kubani, wenzeni njani. Gawuli ehlonipha abantu, siyakucela.
Igama lami nguBruce Moyo, ngikhuluma ngiseJoburg. Kubuhlungu bazali, silapha nje sibalekela imizi yethu kungenxa yezangu. Kwakungazathi thina esiphuma ngaphandle kwelizwe singabantu esingafundanga, njengokukhuluma kwakuthiwa ngumgaba. Sibalekele ukuthi asifundanga sizotshontsha egoli. Bona-ke abafundileyo esebehamba betshontsha abantu ezindlini, iliyazi kuluhlazo. Mina into emangazayo lonke maZimbabwe ngumbale kubona yini uhulumende weZimbabwe ngokukhankasa kwakhe bopha abantu ngokuthi kulomthetho uhlulwa yini ukuthi ebopha abantu bona abahamba betshontsha abantu. Lambo umuntu udlali umlabalaba ngabantu ifedafeda ngabantu enguye yena etshontsha abantu. Isigorila phela lesi abasenzayo lesi isigorila, waye bedlala ngabantu kangaka, waye bedlala ngabantu uhulumende weZimbabwe. Bazali, sakhamizi, kubuhlungu sabulawe lilungelo lethu bathi balwela impi yenkululeko bavalisa izikolo sabulawe lo headmaster phambi kwethu sikhangele kuthiwa bangabathengisi bazanana lo Smith lamabhuku namhlanje sebebulala abantwana bethu futhi bethi amatitha azana ne-America bangabathengisi bafunelani imali bona begijima ngama-4x4 bechitha imali bethali ama-AK besethusela abantu abayibo ababaholisayo sibanjela ithestu iteksi yokuthi bezosichathamela futhi ezindlela izilani igange liyinanzelele lani lina eliyigidelayo linomonzora lina elilokhu likhonokho elakudlayo liza kuhlanza kumunya.
Lokho okukhulunywa ngabogawule nje liyakuzwisisa kuhle ukuthi into ezikhulunywa ngumuntu vele ongani ingqondo kazikwananga ngani ngumuntu onjani lokhu akuzwakali asithandi ukuthi sizagcina kusenza singalaleli la estudio sele khetha abanye abantu bezanup f abangakhuluma ngcono kulabogawule lo chumani.
Ngiyabingelela lonke balaleli ba Studio 7 linjani lali basakazi hayi mina lami igama engeziqabe noma yeshi laba abantu bezane PF zabantu lapha vele ukuthi ngaziqaba mhlawumbe saba ngathi omunye umakhera nami sengathipha amasotra abe ncebezombamba cela likhuza ugawuli ugawuli hambe kuthiwa ngugawula ukuthi yena kambe lokho kwenzakalayo kuleli lizwe kakuboni into ebona umntwana omncane yena ethi kakuboni hayi gawula bawulalele ukunazelele ukuthi into ezenzakalayo uzikhangela hhayi ukulandula into esegcekeni.
Ngiyabingelela kustudio 7 abantu abasakazela into leqiniso esizibonayo empilweni. Ugawule lokho eyaletha izinto kazibona kutshithi le ndlala inje ukuthi abantu bahlupheka kula msebenzi ngayala kathena wababhizi kungakha wenze njani ugawule bantu ugawule umuntu echolotho engayala ethi kule msebenzi su ethi msebenzi igcwele abantu abafinga endlala sifa ngendlala angakho abantu abethu bahlupheka kathesi nakho ukuthi abangenelwa khona lelizweni lapho abacatsha khona impilo bani nale anti bayenza ngabomo ngoba yazi akula lapho abazakho nangakho njengobabo othi ngayetshelwa abantwana ukuthi hayi silambile ichaye into azama ukuyacela emzini ethi ungaye emzini ichaye kukhona ku impilo nalesi phe siyaduweka bakithi siyalamba lamba la msebenzi ebantwaneni nalibonga kakhulu uxhaso lweni lisixhasa ngalo nyabonga kakhulu ngoba kanjeyo bizo siyabulawana la siyabulawana sibi.
Yena umnangagwa ubopha abanye ukuthi baphambanisa yena ungaphi njengoba sebophophelezela mpoko yena hhayi ngithi wayekhona kuhulumende kamgabe kutho ukuthi yena nguye wayeqondile kuhulumende kamgabe hhayi laba abanye sebabopha laye uphakathi kwamacala wonke wona la awethisa abanye.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyanelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elamelika lithi lizabheka uhulumende weleSudan ngelihlo elibukhali phezu kokuzimisela kwakhe kundaba zokulondoloza amalungelo kaZulu andubana lithathe isinqumo ekuthini lisuse yini eleSudan kuluhlu lwezijeziso. Umongameli weleFrance umnumzana Emmanuel Macron izolo usayinelane isivumelwano le-African Development Bank esokusungula isikhwama semali engange $300 million ezaphathisa osomabhizimusi besifazana ezwekazi le-Afrika. Zigqibeke ezekuseni ngolunye lwendaba ezihamba phambili kwelemelika. kulelunga lebandla elibusayo elama Republicans elithi lizancintisana lomongameli Donald Trump kuma primaries okudinga ozancintisa emelele libandla kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Joe Welsh uthi umnumzana Trump ungumbusi omubi omele asuswe embusweni. Kolunye uhlangothi abebandla eliphikisayo elamademokrasi labo bayachukana bedinga ozamela ibandla labo kukhetho lunye. Sexhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana sambuza ukuthi ukhona yini ambona elakho ukunqoba uTrump.
Into eyimfihlo engasimfihlo baba yikuthi iAmerica uTrump nxa emilapha ngummeli weAmerica ngesingayo ngoqotho lwayo ngoba lwana ubabakala mahloni okukhuluma okucatshangwa yiAmerica ngesingayo uphumele egcekeni iracism yakhe inzondo yakhe prejudice yakhe lakho konke akubeka egceleni endula amavoters akhe amsekelayo ulabantu bakhe abamlandelayo abakholwa akukhulumayo ungambone senza into azenzayo azikhulumayo ethuka abamemazweni ethuka bokufika eveza inzondo lolaka ebantwini uyazi ukuthi ukhuluma leAmerica ngokwayo ngoqobo lwayo njalo yiyo emlandelayo ezamvotela ngemva kwaObama abamhlophe beAmerica bathi ngesingabo abamfuni umuntu omnyama abamfuni omunye umuntu ngaphandle kommeli weAmerica ngesingayo iAmerica emhlophe yikho ukuthembileyo ubaba uTrump bangazama benzeni kodwa uTrump uyibambe ngesiduku iAmerica njalo uyazi ukuthi ngemva kwakhe lobe ingeke iphumele egcekeni bengathi emanyuziphepheni bayayenyanya into ayikhulumayo bethi bayaphikisa kwenzayo kodwa bangemva kwakhe ngesingabo.
Namafitshane nxa ungacaca uthi wena ibandla lamademokrats kalilalo ithuba kulolu khetho umongameli Trump uzabuye awuphinde nje umphehla.
Uzabuye awuphinde baba bangemva kwakhe abakhulumi ababange umsindo abaxokozeli bayakwazi abakwenzayo.
Ukhetho lokudinga osenator la malunga edale lephalamende siyazi idale laphansi okwamanje lilawulwa ngamademocrats eliphezulu lilawulwa ngamarepublicans kukhetho oluzayo ubona izala nkomona
vele ngathi nxa ungabuyela esimangene sabakhona ukuthi uTrump aqine thethe akula muntu emhlabeni owayekwazi ukuthi kuzakwenzakala lento yathutshe emnyameni yathi bhadla abantu baphelelwa ngamathe umthetha phansi wabo abantu bakaTrump abamlandelayo nalabo abamsponsayo abamthembileyo not America kuphela langaphandle kwayo ngoba ama right wingers uyawabona nje hlokoma umhlaba wonke phakama abasebenzele ekukhanyeni kuphela abasebenzele emnyameni okwabo kunqoba ukuba nguvela Tutu ubabone sebezithethe intambo ngoba bachaya umthetha phansi njalo bayakwazi abakwenzayo baba yiwo amandla awathembileyo yikho akuthembileyo umbone senza kwenzayo ngakho ngibone ngane okwakathe sibasabambile uTrump labantu bakhe lalabo abamsekelayo sekhatshana ukuthi amademokrasi anqobe.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
Bakhululeni akula nto emangalisayo lapha. It has always been like that. From Idi Amin Mobutu Sese Seko wa Zambanga, P.W. Botha's apartheid regime of Azania, the Hitlers and Osama Bin Ladens of those years, Ian Tucker Smith's UTI regime of Rhodesia, Robert Mugabe's years of Moment of Madness, Ababu Saibabe Venebesi Chara Game Zero, it has always been like that. Mvuseni limbuzi Steve Bantu Biko, mvuseni limbuzi Oliver Reginald Tambo, mfuthi lebavusa basebhalakwe, Matres Ncholotsho, lobari Renyatu waphelela ebholokhweni, umvuseni limbuzi uJoshua Mkabuko Nyongolonkomo, ngingamvusa lamangifakazela uJohnson Solomoyo, akula nto entsha lapha, ababusayo, babevele betshaya Game Zero, it has always been like that. Ngubani kibo oyemthandu uSidini Malunga, ngubani kibo oyemthandu uLukout Masuku, ngubani kibo oyemthandu uAlfred Nikita Mangena, bakithi lingaye ngayithombe sikaMdala Sidanela kiso, akula owayewathanda amazwa ngendaba, ababusayo babevele besitshaya Game Zero, it has always been like that. Utonga karawa ingena nayo Zimbabwe ayiselayo yona yena umdala wafela ingene nayo ikhelani ayilwelayo umogeni yena wayibona nayo New Zimbabwe esaphila inkosi entsha yesizwe samandebele siyahlala kwesobukhosi okusemthethweni na ngifuna ukubuza idevolution kumbe siyaqala kulelizwe kodwa ngiqinisile ngithi kini indwangu ayisiyeki isiphongo sayo bona babusayo babevele bethi game zero it has always been like that. Irestore legacy, useke wayikholisa nalo wano wavalelisa kubutho. Abe open for business bona sebathola nama mega deals njalo ngawe malini. I-15 billion okuthiwa yanyamalala sebayiveza yini. Pho i-3 billion esanda kunyamalala lonyaka kuzathiwani ngayo. Ezinkulu ze-corruption zizavezwa zipikele umgwazo na. Is the voice of God still as soft as wool? Whether it will work, will not work, or work simple, ababusayo, babe vele bona, besitaya games zero. It has always been like that. Alilithenganga yini lina na isinko se 10 billion dina bantu. Umhlobo lugatanga na nge 25 trillion. Khona ko Barrosi sibendawo libamunguzanga ngama quadrillion now. Wona vele senza namadoda emajointini. Ama grocery ama quintillion lama zillions aliwathenganga na ko Buscode. Alibabonanga na ozwele bequnta ngugono umzukulu kalokhuza sekubheda umkhonomi. Pho lamuhlo kusimangalisayo ngama chakashaka lawo kuyini. Ababusayo babevele bona besijajem zero. It has always been like that. U-Apple mzoro akazanga afumbathe aziphathe intambo zombuso na. Kuzaphu abathengisananga na abanye bayidabula phakathi zaphu. Wona masela sikawuzwayo ngawani. I-MTC abayidabulanga naso kuthengiswana. Yes, inengi abafile ezitokisini belwela amalungelo nenkululeko yabo abathengiswanga ngabanye babo na. Abathengisi mina duze lami vele abangimangalisi. Laye uJesu Kristu ngoJudas akazange athamathe. Ababusayo through abathengisi ndini babevele besitshaya game zero. It has always been like that. UPatrick nabanyama katontshwanga na. Usoja Jani uKhawuzane labo Bheka Chokururamba kwele Mashonaland kabatshontshwanga yini yena uDzamarangithi watshontshwa. Buzani uJetsina Mkoko eyakhe indaba uyayisho ngomlomo mathupha. All the abducted political and activists of our time in the Second Republic vele kunjalo. Ababusayo babevele besitshaya i-game zero. Yikho ngithi it has always been like that. Awagqitshelwanga amadibha ngabafana beganga abantu sebevuka ubhedu uhulumende sebakhudela nawo. Awavalwanga na amabhasi emgwaqweni o-fighting road lemini uhulumende zetheko lwe-MPC. Hey lina omaqupula abakwamlanga na isiporo. Umama umjuru yena ngithi bathi wayiwisa into ekuhulumende sekudela isizwe. Ayiqhamukanga nayo impe enkulu entumbane opasi sebesuzela abakanyongolo. Madoda, isizwe siyaphakama sigadle nxa abakhokeli sebebhotshele egumeni. Ababusayo babevele besitshaya game zero. Vele it has always been like that. Dear Second Republic, nxa lifuna abantu bangalithathi ilizwe, nxa lifuna abantu bangakhulula abantu, nxa lifuna abantu behluleke, nxa lifuna abantu bangalithatheli ukunandela kibo ngokukapula libusa mpakampaka. Mina ngithi ababusayo babevele besitshaya game zero. Bakhululeni.
Bakhululeni. Ole Ndlebe uzwile ingoma ke inkondlo ke emnandi lapho esiphiwa inkunzi embongi uDesire Moyoxide. Uthi nxa ikhuluma uthi inkondlo yakhe yokugcina lonyaka abamlandelayo hayi ube busy impela ube phitshekile lonyaka ukhiphe ledlalade elile nkondlo ezinengezi mnandi kabi. Siyalamukela bakithi isikhathi sesisalelwe ngumzuzu owodwa 1 minute before 7 o'clock khona ngapho eZimbabwe singathi GMT time ngapha eMelika ku-Eastern time is 1 minute before 1 o'clock. Sokuyisikhathi sokuyalala. Zihetshiyani izindawo bakithi, lina liyavuka thina siyalala, thina abanye sisebenza ebusuku. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngumangoyi kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court namhla uzahluza isicelo senduna uFelix Nhlanhla Yamangwendiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe sokupika okomnyaka olengxenye. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulu lobufakazi bamacala enkohlakalo kumele amangale. Kwanele Oliver Lelisayo ngontungamili Nkomo. Asibeni kuhlelo lunye ekusasa ngasikhathi sinye ngo-1st 6 kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-1st 7 litshone kuhle.